Ukwehluleka kwamongameli Emmerson Mnangagwa ukwethula inkulumo etshengisa ukuthi abasemazweni labo bayingxenye yokwakha umnotho weZimbabwe nokuthola inzuzo kuwo sekuthiya abaningi bedane kakhulu. Inhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa ithi kabalankani ukuthi enkulumeni ekhomba umhlahlandlela welizwe eminyakeni emihlanu elandelayo uhulumende akazihluphi ngezigidi zezalwane zakhe ezisemazweni. Umgcinisihlalo walenhlanganiso uMnumzana Ngqabutho Mabhena uthi engakhohlwa kanjani uhulumende ngabantu okuyibo abasekela impilo yeZimbabwe okweminyaka izinto zingahambi kahle.
Kuyasimangalisa thina njengezalwane zaseZimbabwe, uhulumende wakhe kumele akwazi ukuthi ilizwe lakithi leZimbabwe angeke livuke kumbe umnotho angeke uvuke nxa thina esihlala ngaphandle singabambisani ukuthi sihlanyele imali kuvuleke amafektari.
Ingcitshi kwezombusazwe uMnumzana Gideon Chitanga uthi iningi lenhlelo ezihloswe nguhulumende kwamanje kukuqela le mali yokulwisa umkhuhlane wekholera amandla okuphumelela kwazo akuzalwane zeZimbabwe ezisebenza kwamanye amazwe.
Very shocking. I would have thought that they would look at the diaspora as a source of capital for investment because they are the people.
Kuyethusa bengicabanga ukuthi bazabona ukuthi abasemazweni yibo abalemali yokusungula amabhizimusi elizweni ngoba yibo abantu abasebenzayo abangabalayo imali yakwamanye amazwe edingakalayo.
Esinye isizalwane seZimbabwe uMnumzana Khulumani Njayi uthi kuvele kwaqala ngokwalelwa kwabasemazweni ukuthi bavote okuyikho okukhombise ukuthi uhulumende omutsha akaqaqathekisi indima abayidlalayo elizweni.
Kukhanya ngathi isithukuthuku zethu thina abantu abasebenzela ngaphandle ziphelele boyeni njengezezinja. Ma ungabheka ngomnyaka imali ethunyelwa elizweni laseZimbabwe ngabantu abangaphandle langemuli ezigcinwa ngabantu abangaphandle uzothola ukuthi uhulumende kumele ahlale phansi acubungule acabangisise ngendaba le eyokuthi abantu bangaphandle engabanaki.
Intatheli yeZimbabwe uMxolisi Ncube uthi uhulumende nxa ezimisele ukuvuselela ilizwe ngokuqotho kuzafuze alilungise iphutha lakhe alenze kule nkulumo eqhakatheke kangaka.
Ngibona sengathi uhulumende akalandaba lati usesilahlile ngoba okokuqala sayaliswa ukuvota ekhaya ekhethelo elisanda kwedlula. Sikhanya sivalelwa ngaphandle kuyo yonke indlela. Angazi ukuthi kufanele size senzeni ukuze lati sibe ngabantu abacatshangwayo ngazo zonke izikhathi.
Umncintisi emele ibandla lezapho eKwanda Central uMnumzana Kanisha Sinkala laye osebenza kule South Africa uthi sekukhombisa ukuthi uhulumende akakhuluma iqiniso uma isithi iZimbabwe isivulelwe osomabhizimusi.
Sibuhlungu ke thina sifisa ukubuyela ekhaya singabantu mhlawumbe esesenza imali ezithile esifisa ukubuyela nazo ekhaya. Okubuhlungu ukuthi uPresident akhulume ngediaspora kakhulu. Imali silazo siyafisa ukuzovusa amakhampani amafemu nani nani kodwa siyavinjwa. Asikwazi ukuthi leli lizothwa li-open for business livulwe nganxanye lasalela abanye yini.
Phoza wonke umuntu osebenzayo phandle kwelizwe ulabantu abasekela ngemali langokudla ekhaya. Abanye balaba abasemazweni sebekhokhela amakhampani amakhulu kuthi abanye sebila amabhizimusi abo angadala umehluko weZimbabwe nxa engasungula inhlelo zawo khona. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu Benedict Nhlapho.